Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 25 kuNhlolanja 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The health workers who are the frontliners, they are saying they don't have much information about the vaccine. And that one is led to the reluctance that we are noticing right now.
Inhlanganiso ye Zimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlanjwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we COVID-19 evele kwele China ngoba bakhanya bengayithembi.
Selinesikhathi eside lilokhu lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutha. Ngakho sibona ingani nxa sokuqala lokufaka ipipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi wobulawayo serious.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo lezigaba zemathebelelendi amanzi. Abantu beMDC Alliance batshengisele phambi kwedale leHigh Court eHarare besithi kumele omunye wabo uMakomborero Haruzibishe akhululwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi abaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yokuvikela umkhuhlane weCOVID-19 evele kwele China eSinopharm ngoba bakhanya bengayithembi. Lenhlanganiso ithi baphansi kwamakhulu amabili 192 abongi asebehlatshiwe kobulawayo kuphela selokhe uhlelo lolu luqale ngomvulo. Kubika uBatabile Masuku.
Ikansile yakobulawayo ikhiphe amaqembu amane aqhuba loluhlelo. Elakuqala lisesibhedlela sempilo, kuthi elesibili liseUnited Bulawayo Hospital, elesithathu lisesibhedlela seNgutsheni, njalo elinye lizabe lihlaba izisebenzi ezimqoka lizilanda lapho ezisebenzela khona. Umnumzana Enoch Dongo, umongameli wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, uthi abongi abalalwazi olugceleyo ngomuthi lo.
No adequate information, no the public domain in the health sector. The health workers who are the frontliners, they are saying they don't have
ulalwazi ebantwini jikelele labezempilakahle abayibo okumele bahlabe kuqala bathi abalalwazi ngomuthi lowo. Lokhu yikho okwenza ukuthi kube labantu abalutshwane asebehlabile lakulabo abafuna ukuhlaba. Uhulumende ubethe umuntu nomuntu uyazikhethela ukuthi ahlabe, kodwa kuyakhathaza ukuthi abezempilakahle kumele kube yibo okumele bavikelewe, yibo abalabo.
People that we really need to protect at this juncture.
Umnumzana Anthony Majongosi ongumongi esibhedlela se-UBH njalo emele abongi wobulawayo uthi uhulumende kumele adinge indlela zokufundisa abantu ngaleli jekiseni.
Sibone ivaccine lene iyasejwa abantu, sibona ukuthi abantu bayasejwa abalutshwane ngendawo yokuthi abantu abafundisanga ukuthi ivaccine leyana iyasebenza njani. Vele igovernment ingakwanisa ukuthi ifundise abantu le ndawo yokuthi sibona ukuthi kule amanye ayabuya 200,000. Igovernment iyafanele ukuthi ifundise abantu angakafika ama-vaccine.
Unkosikazi Nomsa Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ngendlela abongi abala ngayo ukuhlatshwa sokusenza bathandabuze ngale lijekiseni.
kunzima ukuthi esibathembileyo lempilo zethu besesaba ukuhlaba thina esingazilutho sigijime siyehlaba. Into esiyaziyo ukuthi kukhona okumele kuqale kwenziwe before abantu behlaba, njengalokho kwakusenziwa kuqala iCovid ukuthi babebhoda bememezela abantu befunda. Asifundiswe abantu bebekwazi impumela yakho konke mayelana le Jackson le ehlatshwayo.
Unkosikazi Sithokozile Hobe okhokhela uhlelo lokuhlaba ikhansilini yakobulawayo wenqabe ukuphendula imibuzo ethi akakakhangeli amanani abantu asebehlatshiwe namhlanje. Kodwa umbiko owethulwe inhlanganiso yabongi eyezina uveze ukuthi abongi abakunhlanganiso yabo asebehlatshiwe bangaphansi kwamakhulu amabili i-192. Uhlelo lokuhlatshwa ezibhedlela ezine kobulawayo yaqhubeka esibhedlela sempilo kulabongi abazinkulungwane ezedlula ezimbili i-2063 okumele bahlatshwe, kuthi ese-UBH silabongi abazinkulungwane phose ezimbili i-1712. Isibhedlela seyingutsheni sona silamakhulu edlula ayisikhombisa i-753, kuthi i-Mater Day ilamakhulu phose amane i-374. Nimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabele Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakobulawayo kanye lezigaba zeMathebelelendi amanzi, lapho agcizelele khona ukuthi kuzaqhatshwa abantu bakulezi ndawo ukuqhuba lezinhlelo. Inhlelo lezi sigoqela olwe Epping Forest kanye lolwe Gaishangani pipeline olokuqhelisa impompi eya edamu lemtshabezi ilixhumanisa lelemzingwane elingelinye lamadamu lapho idolobho lakobulawayo elithola khona amanzi. Umnangagwa uthe uhlelo lweZambezi Water Project luzaphutshiswa engakachiyi umsebenzi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBulawayo Water Action Group, umnumzana Khumbulani Maphosa.
Kuba singakhumbula leli damu liqalise iminyaka eminingi edlileyo, selilesikhathi eside lilokhe lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutha. Ngakho sibona ingane inxaso kuqala lokufaka ipipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi wobulawayo sokuthatha serious. Yikho esikukholelwayo esikukhangeleleyo. Esikubonayo futhi ukuthi yebo izakhamizi zakobulawayo zisukumile zakhuluma kakhulu zitshengisela kungeladla udlame ukuthi zifuna idamu leli liphele. Sicabangela ukuthi ihlezi lakho khonoko kungezelele kuntshisakalo yokuthi umsebenzi lo uqale. Kodwa akasiqali ukubona izinto ezinje zisenzakala. Izinto ezinje zenza sekudala zaqala ukwenzakala ukuthi kuyabuywa ukhomishini ukuthi hayi sokuqala lokhu sokuqala lokhu. Thina intoko zethu zaba khona umsebenzi osusenziwa. Khathesi ukuthi sitsho nje ukuthi siyakubona siyakubuka kodwa siza kubukisisa sesibona kwenziwa. Ngoba sesibonile ukuyabuya kwenziwe kuthathwa amaqa nje kuzabuya after 3 years kwezifana na.
Simzwile njalo umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhlelo lweZambezi Water Project olukhangelelwe ukuthi yilo lomqoka uzalulungisa esesihlalweni.
Sikukhangelele kakhulu thina ukuthi kakungabi intshisakalo ezagcina iphushwa yi-corruption
ngoba siyake sibona izinto ezinje zifukwa sibe sesibona ubugwelegwele abantu abasebenzela uhulumende selontshontsha ngama-project lawo. Kukanti nxa njengoba sifuna i-project leyo ihambe, sithi thina umongameli okumele akwenze kakhulu yukuthi avale ubugwelegwele, izisebenzi zakhe zingantshontshi kuyonalo i-project, kunosiba yinto yokunothisa abantu abasebenzela uhulumende kulokuthi kube yinto encedisa abantu.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Water Action Group. Abatsha bebandla leMDC Alliance namuhla batshengisele phambi komthethwandaba weHigh Court eHarare befuna kukhululwe omunye wabo uMakomborero Haruzibishe, yena oncitshe imvumo yokuthi akhululwe ngesibambiso sebail. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abatsha laba abakade behlabela begiya phambi kwe-High Court bebethwele amabhakane alotshwe Free Marco, Respect the Constitution, ZANPF must go. UHaruZibishe ubotshwe ngeviki edluleyo esethuswa icala lokuhlukumeza izisebenzi zenkampani yeImpala Car Rentals eHarare, lapho azivalela phakathi ngokufaka amaketani lekhiye emnyango yamahofisi. Igqwetha likaHaruZibishe umnumzana uBay Shaba utshele intatheli izindaba ukuba uHaruZibishe walelwe ibheli ngoba evele lamanye amacala.
Siyimele uMakomborero Haruzibishe edalile emthethwandaba namhlanje. Ulencwadi zokubotshwa ezintathu, enye ithi wekela ukuya edale ngonhlolanja, enye ithi ngoncwabakazi, enye asikayiboni. Namhlanje sikhulume ngenye yalezi ncwadi.
Uqhubeke ethi umantshi uthe uzakuzwa kusasa izizathu ezenza ukuthi uHaruZibishe engabuye edaleni.
Wehluleka ukuya edale ngenxa yeziqondiso ze-lockdown. Kwalokuningi okwakusenzakala, abantu ababebotshiwe besehluleka ukungena bemiswa egedini ledale ngenxa yeziqondiso lezi. Sizaphenduka edale kusasa.
Kolunye udaba, owayengumphathintambo wentuthuko yamadolobho lezabelo umnumzana Ignatius Chombo umise phambi komthethwandaba waphezulu we-High Court ethoniswa amacala okusebenzisa amandla ehofisi yakhe okungekho emthethweni ngemva kokunikeza abantu abaningi izitanda zokwakha. Igqwetha likaChombo umnumzana Love Momaduku uthe idale lizakupha isinqumo salo sokuba aphiwe imvume yokuhlawulela isibambiso sebail loba hatshi ubusasa. Umtshutshisi umnumzana Charles Mchema uthi uChombo kakumelanga aphiwe imvume yesibambiso sebail esithi kulakho ukubaleka, kodwa uMaduku uyakulandula lokhu esithi uChombo ungumlimi olamasimu awalimele onyaka ngoba izulu lisina kuhle kangaka, ngakho ke akasoze abe lisizathu sokubaleka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Abantu abangamajumi amathathu lasithupha 36 babulewe ngamalochacha izolo ekaduna lekatsina kule Nigeria. Amalochacha la atshise izindlu, abantu abaningi babaleka kulezo ndawo. Ithele lesenethi kwele Melika liqhubekele phambili lidlolisisa ukwenziwa ngabalandeli bowaye umongameli umnumzana Donald Trump ngozibandlela lonyaka, abangena ngenkani eCongress befuna ukuvimba ukubalwa kwama-electoral votes kulandela ukunqotshwa kukaTrump umnumzana Joseph Biden nyakenye ukhetho lukamongameli. Umbiko oyimfihlo olakho ukwethulwa ngelemelika uveza ukuba umntana nenkosi uMohammed bin Salman wavumela abantu bakhe ukuthi babulale intatheli ezindaba uJamal Khashoggi wabulawa njengenyamazana kweleTurkey. UMongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuthi uzakhuluma ngodaba lolu kunsukwana ezilandelayo. Abezomvikela bathi kusobala ukuba uhulumende wakweleSaudi Arabia uyakwazi ukwenzakala kuKhashoggi.
Ukusuka kwabake baba ngabameli beMDC Alliance ePhalamende abathi umnumzana Blessing Chebundo lonkosikazi Lilian Timvio sikuleli bandla besiya kubandla lezanu PF sokuphehle inkulumo abanye besithi lokhu kuveza ukuthi iMDC ilahlekelwa lusekelo kodwa abanye besithi akunjalo. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emahofisini akhe State House izolo. UChebundo uthe usekuZanu PF ngoba efuna ukuphatheka kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe. UTimvio yena uthe uthethe inyathelo leli ngoba ikusasa lelizwe lisezandleni zeZanu PF. Sixoxele lunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu yena othi ukuhamba kwababili laba akutsho lutho kubandla labo.
Yebo kambe singathi ngama defections kodwa ke eqinisweni asoma defections. Umama uThimviyasi wa resigna ebandleni kumaviki amathathu adlulayo. Ubaba uChebundo wasuka ebandleni ngemva kokunqotshwa kwakhe kuma primary elections nyakenye ukuthi ke kudingwe umuntu ozamela ke ibandla MDC Alliance ke ekhwekhwe lapha ahlala khona ikuthi esinqotshiwe ke wasuka ke wathina sejoyina ke laba beMDCT yikho ahamba khona. Yikho ke nxa esesuka esesiya kuZanu PF kakusimangalisi ngoba sivele njengebandla sihlala sesitsho ukuthi iMDCT le yabomonzora labokhuphe ivele ingumntwana weZanu PF. Yikho ke nxa umntwana ekhula esesiba ngumuntu omdala uvele bengumntwana umntwana wenyoka inyoka. Yikho ke kakusimangalisi kabasukanga kithi ke kathesi ngabantu abasuke kumabandla ke omunye usuke ke kuMDCT omunye wayevele sesukele ebandleni. Akusidanisa kusimangalisi ngoba okwenzakalayo ke umuntu uhamba lebhatshi lakhe kumbe uhamba lephesi yakhe. Abantwana beZimbabwe bayakwazi abakufunayo, bayakwazi ukuthi bafuna ukuthi bakhululwe kulolu hlupho abaphakathi kwalo uhlupho lombuso weZanu PF.
Kunyanga ezedluleyo sibone omunye wenu njalo umnumzana Tongai Mathuthu ephuma kubandla leno esiya kuZanu PF. Ngokunjalo bakhona abathi okwenzakalayo kuveza ukuthi ibandla leno lilahlekelwa lusekelo.
Ibandla lethu alilahlekelwa lusekelo ngoba kuphume abantu ababili kuphela. Kumele phela kube lendlela okhangela ngayo ukuthi ibandla liyakhula kumbe ibandla liyehla. Ngesikhathi esidlulileyo ibandla lisakhokhelwa ngumnumzana uThangirai uzathola ukuthi sasithola amavoti ke angaphezu kwe-million. Kodwa ke kathesi ke sokungena okachamisa sithole over 2 million okutshengisela ukuthi ibandla liyakhula. Yikho nje ubona besesaba ukubiza amabhaya elections amaningi kangaka okumele enzakale elizweni becatsha nge-COVID. Bayakwazi ukuthi ibandla lilosekelo, ibandla lithandwa ngabantu, ibandla ngelabantu, abantu babanikazi bebandla.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga leMDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi amalunga eMDC afuna ukuza kubandla lakhe amukelekile.
Abathi bona iMDC kayilahlekelwanga nxa ilahlekelwe ngamalunga amabili. Politics is a game of numbers. Lawo uyazizwela ngomuntu abantu lawo bakhuluma amanga lawo. Uyazi ukulahlekelwa ngamalunga amabili. Njalo amalunga amabili nalawo alabalandeli, former members of parliament. ade bengamalunga edalela eParliament ngabantu abalabalandeli ngabantu asomuntu abantu ababili abantu abaningi kakhulu bona baba abaflatele iMDC Alliance but bayaziqinisa nje kuphela bethi abalandaba ngoba kade bengasoma ngamalunga edalela eParliament akusilo uqiniso lelo abantu laba bangamalunga edalela eParliament lanqaba ase lwana omunye wayesexojiwe edalela eParliament kumbe kwaba njani kodwa akutsho lutho konoko kodwa balabalandeli iqiniso nje lithi balabalandeli ayisibo bona abantu babili kuphela baningi abantu ngemva kwabo bona abantu dale umonakalo omkhulu ngokuphuma kwabo kona ngale bachigephe enkulu kakhulu kubanda leli ele MDC Alliance
bakhona abathi ukusuka kwamalunga eMDC siza kubandla leno kuveza ukuthi izano iyahlanyela abantu bayo kuMDC ngenjongo yokudiliza leli bandla esingathi infiltration ngesingisi
infiltration le yabakhuluma ngayo angiyiboni lapha ngoba ngithe umlilieni kuzizathu zakaze thulileyo ubekile sobala nkomo wathi ukuthi hachi kuMDC lapha babesuke bayakhona basole lokhu lalokhu 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 kuzana uPF ngapha babona kulikhaya elingcono ngoba kulalokhu lalokhu lalokhu sebekwehlukanisa akula infiltration la vele infiltration yani nkomo kathi khangele ukuthi oChebundo ngama founder members eMDC ayeqine kakhulu ekuqaleni khona pana oChebundo laba ngabantu ukuthi ungabona ukuthi abantu sebeyabanjani aboChebundo sokuthiwa ngabantu ababe infiltrated izana uPF udlubonta umuntu oyikhuluma khona kulamanga umuntu ogcwalisa nje izifiso zakhe ngendlela engayisiyo ayisiko lokho yiko ke enti mina ukonoko kodwa kuyatshengisa ukuthi abantu laba vele bona iqiniso kwabalimeli bona bathi kule infiltration infiltration yani abantu basola abakusolayo abantu beMDC siyabancusa kabakuye ekhaya nxa izinto zezizimbi ngale umadudu wakhuluma wathi abantu njalo bezana uPF abacreate umumo ovumayo ukuthi abantu nxa bebuya ekhaya bebamukele kuhle bengabahamukeli ngendlela engayisiyo okugcina labanye labana bezisaba ukuthi babuye ekhaya
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele Botswana zilokwesabela ukuthi abahlala kulelo lizwe ngokungekho emthethweni balakho ukwehluleka ukungena kuhlelo lokuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngoba belovalo lokuthi abomthetho bangababopha babaphindisele emufa. Kubika umqondisi Dube.
Ele Botswana lilinde ukufika kwamajekiseni we-COVID-19 ngenyanga ezayo. Umphathintambo obona ngezempila kahle kwele Botswana udokotela Edwin Dikoloti uthi wonke umuntu okuguqela labo kuza bazoyithola ijekiseni ye-COVID-19. Udikoloti uthi ngesisindo sokumemetheka komkhuhlane ukhandlele ukuthi bonke abantu okufanele behlatshwe ijekiseni le bathole lolu sizo. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezifana leBotswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS ibonela zithi zihlalele evalweni zisesabela ukuthi iningi labahlala eBotswana ngekho emthethweni bazokwesabela khatshane ukuyahlatshwa ijekiseni. Umqondisi weBonela unkosikazi Cindy Kelemi uthi uqakathekile ukuthi uhulumende ahlalise izibindi zabokuza abaselizweni okungekho emthethweni.
We hope that government will be able to prioritize and ensure that those who are vulnerable.
Sinathemba lokuthi uhulumende uzabona ukuthi abanjengalabo abaselizweni okungekho emthethweni bavikelekile njalo bazathola ijekiseni. Ukuyathola kwabo ijekiseni akumelanga ukuthi kutsho ukuthi sebezithola sebesemacaleni.
Accessing the vaccine should not warrant criminalization.
Ukelemi njalo uthi kulabafana labaphila ngokuthengisa umzimba bokuza baseBotswana ngekho emthethweni uthi labo kumele uhulumende abone ukuthi bakhululekile ukuthi basondele emaklinika bayithola ijekiseni ye-COVID-19. Kulenani eliphezulu labe eZimbabwe elihlala kule Botswana lingelancwadi eziqondileyo. Umnumzana Benjamin Sibanda isizalwane seZimbabwe esihlala eGabron uthi kuzaba nzima kulabo abangalamaphepha.
Abantu abangelamaphepha, they are always suspicious of government initiatives. Even though ama initiatives akhona aza ayabe eilawana alande ukuzokubanceda kodwa ngenxa yesimo sabo nje i relationship yabo lohulumende yilana vele yokwesabana ukuthi singavele siphambanise anytime siyabotshwa sidiphotwe.
Usibandalaye uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende akhuphe uvalo kulabo abangalamaphepha abatshengise ukuthi injongo kayisikho ukubabopha. Uthi akulandlela abahlala eBotswana ngekho emthethweni abangachiwa ngayo ngaphandle kwalolu hlelo.
Nxa bengasalekwa la bantu bengahlatshwanga kuza kuphambanisa iprogramu yonke. So ngibona ngani kuza kwalohlupho sibili. Kuzamele kube nokukhankaswa lokukhankasa okukhulu okuzanika i-assurance laba bantu ukuthi awasoke babe ne-problem.
Umphathintambo Dikoloti yena uthi akusoke kube lenketa bechabi kuzanikezwa ijekiseni ngelabandlululo oqakathekileyo ukuthi wonke umuntu ahlatshwe. IBotswana ezasebenzisa umthetho we-Public Health Act onikeza uhulumente amandla ukuthi wonke umuntu ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 langaphandle kwezifiso sabo. Ele Botswana selibone umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka ngamandla, inani labalahlekelwe umphefumulo lifike amakhulu amathathu i-300 yona le iviki, kukanti asebetholakale belawo badlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu i-25,802. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngeseHabron kwele Botswana.
Singene kwezemidlalo. Abaqeqeshi beqembu lenguqu elimela iZimbabwe elama Warriors sebekhuthazwe ukuthi babize abadlali abadlala ezwekazi leAfrika, njengoba ukubuya kwalabo abadlala phecheya kolwandle kungathi kuzahlupha ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Kubika uJoseph Njanji.
Abadlali bakule Zimbabwe abadlala besengilandi balakho okungenelisi ukubuya kuzokuba ingxenye yeqembu elizaphatheka kumidlalo emibili ezadlalwa ngenyanga kaMbimbitho ngemva kokuba elasengilandi lifake ilizwe leZimbabwe kuluhlu lamazwe ahlaselwe kakhulu ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kudale ukuba abaqeqeshi beqembu lama-Warriors bazithwele bengasakwazi ukuba benze njani. Kodwa intatheli zindawo ezemidlalo uFortune Mbele ukuthi kumele babize abadlali abadlala kuzwekazi lase-Afrika lapho kungela migoqo efakelwe izihambi.
I think the best thing ukhocha ngayenza kathesi vele ukuthi ahlakhangele wona la ama players available. Sila ama players ase Tanzania, sila ama players ase Zambia, sila ama players ase South Africa abadlala kuma leagues that are active. Kungcono ahlasebenze ngakhona lokho kukhona ngoba ukugcina sokungasela skadi futhi sokuthi ama orders akona prepare lokho ku decide ukuthi khona kwenziwe njani ngokubiza ama players kuyagcina sokuluhlupho futhi.
Ucubungula ezemidlalo uWashington Spandala ukuthi ungakuyi kwabadlali abadlala phecheya kolwandle kuza kupha ithuba abanye abadlali abadlala kuzwekazi lase-Africa.
Kulabadlali abaningi abadlala kulohlonzi njalo ukujabulisayo abangatholiyo amathuba okubana ke babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Nxa engahlanganisa ke kulabadlali ade bedlala kutshani, abese kuyakhangela abadlali abadlalela emazweni anjengabo Tanzania. Sila badlali abanjabo Bruskangwa yiso isikhathi sabo sokubana ke babizwe babuye bazodlalela iqembu lesizwe. Singakhangela even kwele South Africa sila badlali abahlohlayo kumnandi abanjengabo Nosi Mthizwa kodwa abathi bangabuya bengatholi amathuba. Yiso isikhathi sabo sokubana babuye bazodlala. So ke hayi singakhalezi mathonzi, abadlali bakhona, umqeqeshi welize bavula amehlo.
Iqembu leZimbabwe kumele lidlalele leBotswana namhla zingamashumi amabili lanhlanu kunyanga kaMbimbitho, liphinde lidlalele leZambia mhla zingamashumi amabili lathuba munemunye kuyo njalo inyanga kaMbimbitho. IZimbabwe leBotswana zikuspeya sika Group H, njalo iqembu leAlgeria yilo lihlezi phezu kwengalane elilemiklomelo elitshumi, kuthi endaweni yesibili kuleqembu lamaWarriors elilemiklomelo emihlanu. Endaweni yesithathu kule qembu leBotswana ilemiklomelo emine, kusithi emsileni wengalane kule qembu leZambia ilemiklomelo emithathu. Amaqembu azaqeda imidlalo ezibaya ezindaweni ezimbili eziphezu kwengalane yiwazathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano okudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association ithi abongi kabaphakameli phezulu ukuyahlatshwa ijekiseni yokuvikela i-coronavirus evele kwele China ngoba bakhanya bengayithembi. Umongameli Mnanga kwa namuhla uphawule ngokusemthethweni eNyamandlovu inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo lezigaba zeMathebelelendi amanzi. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.